Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 27 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukanisa imingcwele yokuvota olodelimitation olwethulwe izolo.
Yebo kambi dimisheni siyenziwe, kodwa ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abaqhubeke besiyabhalisa ngaso kufika isikhathi sokubana bavote labazavotela nxa bekwenze sokudlulidelimitation.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabusi kuhle kwenkokheli ekhona.
Into ekhona ezwe ukuthi wonke umuntu sengusiphatheleni, wonke umuntu osezama ukuthi athengise ukuthi aphile.
Gambe ukuqhubeka esikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe.
Nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsula kumbe zimbambe emsula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhuthaza abantu ukuthi beqhubekele phambili bebhalisa ukuvota kulandela kwethulwa kogwalo oluzabonisa ukwehlukaniswa kwemingcele yalapho abantu abazavota khona olwe delimitation exercise yinhlanganiso yezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission izolo. Idale lephalamende lizacubungula ugwalo lolu okwamaviki amabili andubana lube ngumthetho phambilini kokhetho luka-2023. Ezinye izigaba zelizwe ezigoqela iMatabeleland and the Midlands zilakho ukunciphiswa ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU njalo engumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngenhloso yabo kungxoxo le elandelayo.
Nga ungaso mbiko opheleleyo, kodwa siyabona singumbiko phose ngxoxo ufike emaphethelweni alokho okuzaba yikho khona ekuphetheni kwentoyongo. Siyananzela futhi khonapho njalo lowo mbiko ukuthi sokube lokutshintshotshintsho oluthile oluthetha indawo kuzigaba ezishiyeneyo, kumawadi atshiyeneyo, nakuma-constituency atshiyeneyo, abanye bazaqetshelwa lapho bayefakwa ngale. Konke lokhu kubangelwa yikuthi bekuyindlela yokuzama ukuthi inombolo lezo ezikhalo ezingenza iwadi le nombolo ezikhalo ezingenza i-constituency zifinyelelwe. Kodwa ke kunjalo, yikho sizawukhangelisa kuhle umbiko siwunanzelele ukuthi uyisimo bani. Kodwa thina njengenhlanganiso ezakhamizi besivele sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Akutsho ukuthi ngalo mbiko osulethiwe abantu sesiyazithulela, abantu siyaqhubeka sibagqugquzela ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Yebo kambi idimisheni siyenziwe, kodwa ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abaqhubeke besiyabhalisa ngaso kufika isikhathi sokubana bavote labazavotela nxa bekwenze sokudlulidelimitation. Ngendlela yokuqakathekileyo yokuthi wonke umuntu ongumhlali wakoBulawayo, ongumhlali weZimbabwe ongabhalisa ukuvota engabili ovalo kumbe lokwesaba ukuthi ukuphumela umbiko. Umbiko abaqhubeke besiya register ukuvota, inombolo zichance ziye phezulu. Lokho yikokuqathe kuleyo ufanele kwenziwa ngabantu. Njalo kunye sizakwenzeka ukubana abantu sibanike singathina information yokuthi kuhamba njani, ngoba zananzela kwenzela ukuqunywa ukuthi abantu bakuzisuthi khathi esinxa umbiko usuphume ngokuphela kwabo bakwazi ukuthi hayi nengxebe ngikuli iwhats engigqunywa wafaka kuleyana. Abantu bakunanzele khonoko ngoba singayisibayekela abantu bengakwazi bazayesibelahle bengasakwazi bakuliphi uhlangothi. kuqhathekile ngoba abantu sibaqhubeke sibanika information egcweleyo lokuthi information dissemination ukuze abantu bananzelele phakathi kwesilabantu abadala phose abangabe bengazisokwenzakalayo abantu fanele bawunikwe umbiko olugcweleyo bachasisele ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi
kuyini njalo okunye elizakwenza selithole lo mbiko.
Umbiko singawuthola ngokugcwala kwawo. Kuqhathekile ukuthi abahlali bakobulawayo abahlali bemathebheleleni abahlali bezimbabwe bananzelele ukuthi asikokuphela kwendaba. Omunye lomunye umuntu lomlando okubana nxa sokufika isikhathi sokubana abantu bahambe bayevota aqhubeke ahambe emavotini akusho ukuthi ungabhalisa uphela khonapho. Kungani abantu fanele behambe bayevota? Abantu kunanzelele ukuthi omunye lomunye nxa ungumhlali wezimbabwe ulomlando okubana ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe lokuthiwa i-decision making. Ukwekela ukuyavota yikuvota njani ngoba abantu bazayenza izinqumo lezo zinqumo zizayenza impilo yami lempilo yabanye ibe affected ngezinqumo abazenzayo. Ngezinye indlela sithi thina singahlala emva sibukela abantu bezithatha besenzela izinqumo asenzeni thina izinqumo ngokuhamba siyevota siyefaka lo muntu esikhalibana simkhethe simthandileyo esibona ngathi angasiphathi ukubana athuthukise ilizwe athuthukise isigaba athuthukise lewhite. So lo uqhathe kumele abantu bangahlali ende sikhuthazani sikwenze lokho ngokushesha. Abantu futhi ngasikwenza lokho singathiya abantwana emuva kusala abantu abadala siyakwenza sithiya abantwana emuva. Abantu abethu abasebe le minyaka edlula 18 kusiya phezulu ngaso kusiyevotini siyakhuthaza sihambeni lawo labo baye yingxenye yokubana bavote bakhethe lo muntu abazama abamfisa ngoba sinazela ukuthi bona abantu abajavele ngenombolo sebenenamba ezinkulu ezedlula thina abantu abadala. So kuqhathele ukuthi yebo kamdimension siphelile yebo kambuurejistile uba yivota kodwa kuphelele khonapho siqhubeka futhi uyevota ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe ukuba nilizwe elithuthukile siya phambili ngokuvota kwethu.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association obekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Ukhetho lokudinga umongameli amalunga edalela ePhalamende kunye lamakhansila luzenziwa ngomnyaka ozayo. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa saqala ukumbuza ngomcimbi abawenze emahofisini aleli bandla phambilini kwelanga lekhisimusi.
Sibe le party eofisini ye Gertrude Mthombeni House ye eba yi headquarters ye Citizens Coalition for Change kobulawayo lapho sibe lokuhlangana namanye ama comrades esingakaboni iminyaka eminingi. Ya njalo kwadliwa abantu basuke vele sebehamba ngezisu ngenxa yokusutha inyama ebuthakathaka imnandi umangalisayo. Utheke futhi izolo ukhansela uka wa 26 enketha uMpumelelo Moyo ube lomusa wancedisa izimuli eziyi 400 families ezincedwe ngukansela Moyo kundlela yakhe eyokuphathisa abantu abesigabeni sakhe. Umusa lo ngathi into azicabangeleyo yedwa njalo imali yakhona suka esikhwameni sakhe. Siyakujabulela lokhu sithi aluba abantu abaningi bengakwenza khona into ejabulisayo kakhulu.
Wona umnyaka lo ozayo liwubona unjani umumo wakhona nxa sikhangele impilo kaZulu?
Impilo kayimanga kuhle. Impilo iyona le yokuthi akula misebenzi. Imisebenzi eyabikhona khushelwa bona abantu bena abantwana babantu abasekela ibandla lezanu PF benxa kungayisi ikho vele kuyabe kule feja edlalwayo eza kwenza ukuthi uZulu engayenelisi ukuthi athole lowo msebenzi. Into ekhona ezweni zane ngizithi wonke umuntu sengusiphatheleni wonke umuntu usezama ukuthi athengise ukuthi aphile khona kungela abantu abangathenga lokho okuthengiswayo. So ngesikhiwa bathi suffer continue kusitsho ukuthi udubeka vele uqhubeka usiya phambili hayi kunzima kwele.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Agambe ukuqhubeka esikhundleni ekhokhela ibandla le-ANC okuzenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. URamaphosa ukhethwe ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla kungakhathalekile lamacala okungethembeki awayetheswayo. Enye inkokheli ye-ANC eyiyo eyaphathisa ukwethulwa kohlelo lwamaphepha olwe Zimbabwe Special Permits ngomnyaka ka-2014 yanqotshwa kukhetho lwebandla le-ANC olusanda kuqutshwa. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa hayi kuyinto esizoyamukela ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa njengokubusa kwebandlalelo elibusayo namadelegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo
manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala aweteswayo awalasisindo na
into esiyake sinanzelele thina ngeSouth Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho ijudiciary parliament neexecutive kuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa so njengoba iANC yona yakhetha ukuthi akunga adopta ireport ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese imithetho kusho ukuthi khona yikho lokhu iANC ekukhethayo andiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho uchoni njengebandleli busayo ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo ngoba nakho futhi ukubusa akusho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kuchoni phambili
nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe emabandleni ikakhulu ibandla elibusayo kuyetshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu
khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala ngibekenza ngicala ngoba inkantolo zizombamba emsula ngoba zimbambe emsula ngoba kusazophikiswana eParliament ngoba kuzokuphikiswana eParliament ngoba kuzosetshenziswa ipolitiki ngoba kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe kuyacaca nje ukuthi into yakho nikhuwa iqhutshwa ngokuphikisana nje hayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu abantu bahambile bafika kuconference bakhetha lokho abakukhethayo bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe ngumsekeli wabo bamsekele abe ngumphathi wabo so kuyatshengisa nje khona ukuthi iSouth Africa yona isebenzisa democracy ekubuseni ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize noma bengazwani ngomuntu othize akukho kuba lodlame ngenxa yalokho kuba nje ukuthi into yakhona iphikiswana bahambe bayophikisana baqede baqhubeke ngokuphatha izwe labo.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Khumbulani Mpofu obutshwe labanye bakhe abayisithupha izolo ngemva kokudubulana lamapholisa kwafa umunye wakhe wayesebenzisa imota yebandla lezanu PF. Leli phephandaba lithi uMpofu wayengumkhokheli wabatsha kubandla leli uke wabonakala emfanekisweni wenkundleni zokuxhumana emilo mongameli Emmerson Mnangagwa. iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isicoco udokotela Sikhulile Moyo odabuka eMadobo esokuba ngowakuqala ukuveza umkhakha weCOVID-19 othiwa yi-Omicron. Umoyo uphiwe isatifiketi lemali engamadola zinkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-US $50,000. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngase-DRC. Abahlamuki benhlanganiso ye-M23 babikwa bethumbe uZulu Mathupha ekuqhubekeni kwempi lanxa kulesivumelwano sokuthi kubekwe phansi izikhali kukhulunyiswane. Siziphethe ezakwamanye amazwe ngeze-Ukraine. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uthi bakhangelele ukuthi kwenziwe umhlangano wokuzama ukumisa impi leRussia ngenyanga kaFebruwari. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Joseph, ngitshona njani badala. Ngithanda ukubuza lapha uMalaki Mgomo ukuthi maye support uMnangagwa etuMnangagwa ukuthi ilizwe lilo ngizabanikazi balo. Right, yena uMnangagwa engu-president yena udlame lonke lolo lwenzakala kutshawa kwabantu nyazo kwabantu and into elula ukuthi ayinqabele kodwa ayinqabele. Maye khuluma phambi komphakathi ukuthi abantu kungabi lodlame but udlame uyalwenza. Okutshengisela ukuthi masengale ebantwini bakhe bezano uthi hambani ekwenza udlame kokutshe ubonakala ukuthi utsho njalo but maye kumphakathi ngapha ukukhuluma thi kungabi lo dlame ezibabhitile ukuthula. Manje laba abamsupporta uMalaki Nkobo bona bakuthatha ngapha uthi bona bathembe ukuthi laba ngabezano PF bathembe uMnangagwa amagama akhe lawa akhulumayo anto yabakhuma phakathi komphakathi into ekhona iyaphuma emoyeni izomunye lo munye kodwa iqamba mange ungumbulali inyoka uMnangagwa akalaqiniso phalakaqiniso ngisho ungombulali lelo mali phozisa zabantu behlupheka ngabe elizweni labo vele kaze lemkhulumele njalo uMnangagwa akalakuthula umuntu lo ngisho lakancane singakhuluma lethini lemcomment but akalakuthula but lizafika ilanga nje uNkulunkulu ubhekile ukhangele into yonke enzakala uNkulunkulu uyayazi uNkulunkulu akanathi ti akadakwa akalibali but umuntu uyalibali kumele libe
sibonani ku-Studio 7 njani ngabe liyaphila hayi siyaphila thina khulumayo ngu-PG Lamba akumangazi into yaseZimbabwe ngoba iMatabeleland yabancedisa ukulwa impi yaseRhodesia namhla sebebonga izap ngepleti yamakaka bona sebesidla iphaliji nerayisi nenyosi kungakho ubona lathi abe-MRP sesithi kungcono sizivuse ngoba bayehlula izaphu ngokuba chaya bebabophizandla nangumkandla lonkomo lamhlaba kuyabe phethe iphepha ezo-adressa ebantwini bathine kumele ukuthi nesiqhubeke ngehlelo sikagovernment namhla izimota zibulala abantu emgwaqweni ongamagodi sizibuze ukuthi ugovernment lo ungabonjani sike sakubona eminyakeni edlulileyo uCharles Nganga wake wacela ukuthi afake iskontiri ithara from eplum tree esiyama kuhingwe umgabe wamtshela ukuthi makuwukuthi ufuna ukudla imali yakhe kangena endlini nabantu abakhe bedla imali besude siyakubona uvele namanje kulokhu kuyamemetheka kabafuni ukuthi sibe isizwe esizimeleyo ngapha bona bathi i-unity accord thina ingasithethi phakathi siyimthwakazi sikhathele ngabantu basempumalanga.
Sarebonani, sarebonani bantu bakithi. Inzima indaba yakithi le bakithi. Nangikhuluma nje ngiseBotswana. Yazi ukuthi kwesesikhathi sigcina sesithwala nzima kakhulu ngoba khora manje ngazalumane sesendaba indaba ye-transport kakhulu kakhulu eZimbabwe. Mangabe singakwanisa nje especially endabeni isiporo lapho besilungisele indaba yesiporo ngoba isiporo zonke isitiri kuyafanana ngoba even besenza ama plans wona nawo ukuthi kube le steamer from Francistown up to Bulawayo la ama plans wona kahle kahle azosebenza ephumelele ngapha esedende eBotswana ngoba esedle eZimbabwe vele isiporo sifile so government yeZimbabwe zama ukukhuphula ama broker even zama ukukhuphula ama broker sivile khaya ukuthi igovernment ekhuphula indoda nothi igovernment ephanguba nje uyikhi nje akubhedakali ukuthi ufane umuzi kamazakhela umuzi kamazakhela yazi ukuthi awuhlonipheki ngoba olasithunzi yinto efane le government yakithi ngoba khona manje ma ukwani ukhangela iziporo zifile imigwaqo ofile into ziyadula ngapho kusetshenziswa i-US dollar US dollar khona still kuyafanana konke kuyaduriswa izinto zakhona so ayi asakwazi asakwazi seze sikhumbula umdala umgabe wayengcono kakhulu nothi lo ukhona lo ngoba ye lo muntu sesibulayele impilo impilo zethu zifile kakhulu thina abancane zifile abadala abangcono kakhulu ngoba ababona ukwabo sokwaphela kodwa forekithi kubuhlungu lokhu kubuhlungu sebenzi ngiyabonga abadala ngiyabonga
balaleli be-Studio 7 ukuthi indawo ngezindawo livuka njani ngofela iqiniso lokhuluma wasejabhiwayo lubhane ekana balaleli be-Studio 7 kuthiwa umuntu omdala akaqambi manga umuntu omdala uyaphosisa kodwa lokho kukhulunywe ngumkandla lapho hhayi la ngamanga straight 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 ma ungathi uyaphuma nje uyakithi le elupane umgwaqo waselupane lo oyevictoria falls ubone ukuthi umavodlovodlo kanjani ma ungathi uyaphuma ngonkayi road uyibone inkayi road ukuthi imavodlovodlo kanjani ma ungathi uyaphuma ngalo mgwaqo ophuma uya esolusi ubone ukuthi umgwaqo umavodlovodlo kanjani ma bezothi bona hhayi ezimbabwe hhayi ezimbabwe kumele sizisonde phezuduze likahulumeni uhulumeni muphi lo sezisondeza esezisondeza kuye eduzane naye ungathi uyabheka manje ezikolweni abantwana grade 1 efundiswa ngumisi umisi wakhona engasazi isindebele loyo mntwana uzokhupha kanjani loyo mntwana uzofunda kanjani hhayi boba bavusani umkondo mani ukuthi nani izipha nani ngene esigangeni akusho ukuthi manje sokumele nilandele izalo noma kurongo sokuyethi kuright
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le Studio 7 inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu +1 202 465 0318 kwezemelika inani labavela emazweni awezwekazi le-South America bengena kwele melika ngokungekho emthethweni liqhubeka liqansa ngesikhathi kumelelwe ukwesulwa komthetho owafakwa ngumnumzana Donald Trump othiwa Title 42 ovimba ukungenwa elizweni kwabantu abangela maphepha kodwa umthethwandaba wamisa ukwesulwa kwalumthetho usahlaziywa ukuthi uqhubeke ukhona na kumbe hhaji kulandela isicelo sabebandla lama-Republicans abathi bafuna umthetho lo uqhubeke ukhona kungelani lalokhu abachaya i-double up lokho besiza kwelemelika ngobunengi sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
abantu labo kabavele eMexico kuphela kodwa bavela iSouth America yonke ingathi indaba emangalisayo ukubuya kwabo banengi sibili kakhulu lokhu thine sikujayele sithi double up ukuchapha umngcele behamba ngenyawo beqonda besiza bezengena ngapha ngibona ngathi kule news ezingahambi kuhle khona le emazweni wona lawo akhona inews zithi zona iborder ivuliwe ukuthi khona awungafika ubhelwe uyangena so ke ke sebesiza ke ngobuningi babo beminyana khona laphana njengakhathi sibekugodola insuku lezi bekungathi kuyadanisa sibili ngoba abanye bebebonakala besesitridini begodola kakhulu umqando lo odluleyo okubangela khona lo lokho kuyinto efana nayo nje ukuthi indlala ukusweleka kwemali ukuzama ubungcono bempilo kuleli lizwe lase-America. Bayazama labo ukuthi bachaphe beze khona ngapha bachaye idabula ukuze baphilise imuli zabo. Bayabasola kodwa bayabafuna ngoba yibo abantu abasebenzayo bonabo. Yibo abantu abakha imigwaqo, abakha izindlu, abakha imisebenzi yonke le ezima iphethwe yibo bona laba abantu abavelela khona ngale South America.
Abebandla lama-Republican bathi umongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu olwemi immigration uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokho?
Udaba lolu kayisilo luka president, lolu daba lweCongress ukuthi iCongress ibe lomthetho ewuqumayo oqondana lama-immigrants ukuthi ama-immigrants aphathwe njani. Ama-immigrants la phakathi lama-immigrants la ezayo angenayo. Lokho okokuthi uTrump wayilungisa, akulanto ayilungisayo uTrump. Okwenzakalayo kwaba lomthetho wokuthi laba bangenayo babanjwe babuyiselwe eMexico, indaba yabo isasetshenzwa ngayo. So yikho okwenzakalayo, ayisikho ukuthi khonoko kwaba yisolution yokuthi laba bangenayo bangazibangena. Futhi umthetho wakhona uyaphela, angithi uphela kuzona lezi nsuku kumbe inyanga yonale, uyaphela umthetho lona wokubamba abantu bebanjwa bebuyiselwa eMexico. Yikho okwenza ke nxa umthetho lwana uzophela, laba bavela khonale eMexico lamanye amazwe sebebona ngathi iborder isivuliwe. Kodwa keqinisweni ukuthi akula lutho uTrump alwenzayo ngoba yena wahle wabathethisa esangena embusweni ukuthi ama-Mexican abantu abadila ama-drugs, abantu ababulala abantu, abantu abanjani.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe wele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwele Melika. Mania Day ingoma ka Lloyd G oyazakala ngelithi Lavender. Isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukaniswa kwemingcele yokuvota olwe-delimitation olwethulwe izolo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.